yinto enhle kakhulu ngoba ukuvota ilungelo lomuntu wonke. Bakhona abanye abehlulekileyo ukubhalisa ngezizathu ezijiyejiyeneyo. So khona kubalulekile ukubana kuhlale kuvuliwe into lokhu kuzeni kona abangabe sebeyelelesile ukulungisa amaphepha abo bahambe beyobhalisa uvota. Abanye yila bade bengaphandle kwamazwe abanikanisa abazi babuya kade ezikhathi zabokhisimusi. Sebezobona ihlobo labangani labo kumele bakhone ukubana benzeni babhalise ukuthi bebekwanisa ukuvota emakhetheni abuyayo lawo. So yinto enhle kakhulu ukuthi na izeki ibiyalelokhu ivula ukuthi omunye lomunye obengenelisilanga akwanise ukubana abuye laye arejiste ukuthi avote.
Bekule mgoqo ethile ebivimbela abantu ukuthi bebhalisele ukuvota, ubona ingani isingcono yini kathesi?
Imigoqo vele yona ibingekho, abantu bebesisabi umnyama ngelampisi. Konke lokwana kwa-proof of residence lani kwakuvele kukhulunywa ukuthi hayi nxa ungela-proof of residence uyabuya kwabana balama-affidavit ababevele belawo bona futhi abantu bezek hayi kuti ngambe ithenga hayi babevele belayo. Ufike ufile ukuthi hayi mina yini uJoseph Juma ngihlale i-adress nenjenjenjenjenjenje kuphela ungafunga kona kwana u-commission of audio akudilele. So kuphelele yes i-proof of residence yakho usurejista usunjani usurejista ukuvota. Manje abantu bona benzelana kantombo kuthiwa sowuyinkalakati enkemengeme endaba ukuthi yona sokumele kungani uthi usome kuqala ungene emfundisini uyovuma izono zakho kumbe wenzeni uyabona into ezinjalo. Yinto ebincane elula nje ukuthina just going there and ubhale i-affidavit yakho labo kwabana abezeki kwabana besevele belabantu babo ukuthi bayakwazi ukudindela kwabana ungasadikanga ngisho i-commission of oath lathi sinjele singama-m p labo councillor belingalilungelo lalelo lokudindela abantu ngesana labantu. So akunanto ezivele iyinkinga.
Abalabazali abazalelwa kwamanye amazwe bekuthiwa ama-aliens kanye lalaba abangalancwadi zokuzalwa sokungcono konke.
Ye lolokala sokungcono kakhulu. Indawo zama-aliens angavelebezivele zihlupha kodwa ngiyathaba ngoba ungani sokulungisiwe kathe. So I think everything is working well for the good of everyone. Ngoba even kona lalo abakudayisula labana siyafuna bevote ngoba abantu abanye vele bahamba kona ngale emazweni besithi kona badinge i-political asylum. So bengavotela kuhle ngapha bebesikhiphethela labo baza baxosha kona ngale bebuye sesibobaningi siyabafuna ekhaya.
Kodwa indwendwe liyazibona yini ukuthi abantu sebesiyabhalisela ukuvota ukuthi ngempela uhlelo lolu luhuge abantu kumbe kuzavulwa nje kungelamuntu obhalisayo?
Babuya bebhalisa abantu babuya bebhalisa emphakathini kona lathi kuqathe indlela lathi elinjeni ngabashorazi lathi singama-politician kuqathekile to always conscientize abantu siyalesokusi-remind abantu sokubhekisa ukuqakatheka kokurejista ukuvota. So we need to play our part as well lani basakazi play your part as well kuthi everytime nxa sizabalo zilawa liyalalelwa ngabantu abaningi lingalisusele emakhaya langabi ngabi khulumani ngendabeni leyo ukuvota. Education help iveki ingabelitile kube ngumsebenzi oyiveki kuphela abe ngumsebenzi wethu sonke esinamalokuzeni ama-opportunities to be able to reach out to as many people as we can. Asikhulumeni ngakho.